ye abantu bawuzwile umbiko bazwile izithembiso izethembise kakhulu bekumele khathesani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi ziyahamba kuhle kungabe kuhamba kuhle ye kuhulumente yezwa kuthiwa imali ke ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela mbebekubhajethi kodwa ngaphandle kokuthi kulungise into zelezezikhona ezihluphayo ukuswelakala kwemali into yamabhondi into yokuswelakala kwezinto ezitolo kuzamele acheche ezemasinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani
kunzima ukuthi umtetiye kumbe hhayi kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi kukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbelile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende ukuthi ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi kuvuleka amathuba kuzulu wonke kunzima ukuthi isithemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba
kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto
bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami kubona yikuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye njenga umgaba esesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona futhi bayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi livele isenela lokhu ingenelilokhu laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto hhayi